soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Jona njani ntwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 20 kuNcwabakazi 2018 nenguntungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje.
When you have parents, when you have an auntie, it's not a question of trust, it's a question of respect. We respect them.
Na udabazali ulobabakazi kakusidaba lokuba uyabathemba na loba hathi.
Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi uleqiniso lokuthi uzaphumelela kudaba lwakhe lokuphikisa impumela yokhetho lukamongameli.
ZANU-PF by way of percentages has performed a lot better than in 2013. Ematolopeni uthe wena bathi saye susela abantu satsho nje ukhetho abantu sibethusela ngathi thina siyise kade sijumayela ivangeli lokumanyana lokubambana hambani emakhosi ngama-statistics ama-records awe violence or political violence or any other side.
Kodwa abezanu-PF bayakuphikisa lokhu beqina ngelokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye owanqobayo. Abantu abaphila lezifo ezitshiyeneyo bakhala ngokuthi amalungelo abo aqhubeka esephulwa ngabasebenzela izibhedlela lemakliniki koBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi uleqiniso lokuthi uzaphumelela kudaba lwakhe lokuphikisa impumela yokhetho lukamongameli oluzaqala ukuthethwa ngumthethwandaba we-Constitutional Court ngolwesithathu kuliviki. Umnumzana Chamisa uthi njalo umanyano wesadaki kumele ungenele kudaba lweZimbabwe. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
UChamisa utsho lokhu emhlanganweni lentatheli zindaba wokuchasisa ngodaba olukhwezwe emthethwandaba weConcord lokuphikisa impumela yokhetho lokudinga umongameli. Abekhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission bethula impumela ethi umnumzana Emmerson Mnangagwa nguye onqobe kulolu khetho okuyikho okuphikiswa nguChamisa emthethwandaba weConstitutional Court esithi yena unqobile. UChamisa uthi kungalesi sizathoke abomanyano weSADC njengomzali wamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika kumele asize luqhutshwe ngendlela lolu daba impumela yalo yamukelwe ngokuthula.
When you have parents, when you have an auntie, it's not a question of trust, it's a question of respect. We respect them.
Na udabazali ulobabakazi kakusidaba lokuba uyabathemba na loba hathi. Indaba yokubonisa inhlonipho, siyabahlonipha ngoba yibo abalondolozi bakulesi sigaba. Kungakho sithembele kubo, thembele kubo ngoba beyibo abalondolozi bokuthula, ukuhlaliseka nokuhlonitshwa kwalesi sigaba.
Okusekelwe yisikhulumeli sikamnumzana Chamisa uDr. Nkululeko Sibanda. UChamisa uveze njalo ukuba kungasisikhundla sikamongameli kuphela esiphikiswayo, sekulezigaba ezimbalwa lapho abafumane ukuba abe-MDC Alliance banqobe lapho kwaziswe ngabe-ZEC ukuthi abezanu-PF banqobile asebekuphikisa. USibanda ugcizelela lokhu.
President Tiana Gatese said, my MP is 21.
Enye engcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Jenesani Tungakwa uthi akula nkinga lokho kuthiwo nguChamisa ukuba ulesiqinisekiso sokuba impumela yemthethwandaba izokuba ngenjani, kodwa okukhulu ukuba uZulu alinde olwesithathu ukuba luzobalethelani.
UChamisa ulayo, uMnangagwa layo ulayo, khonapho akusakhanya ukuthi ole confidence yeqiniso kuyini. Kodwa ke mina ukubona kwami uchamisa la uzamile ukuthatha inyathela kungaphuma kungayisiyonto engamnceda kungaphuma kuyinto engamsiza kodwa inyathela leli elokuthi bahambe kumthetho wandaba lakho kuyakhanya ukuthi umnankagwa kakho kalalilula ngoba la ucine idinga le yamagqothaki ukuthi ukuthi kukhona udaba lukhona into engayitsho kwakathesi
uNtungakwa uthi umahluko khona kuphela ngalolu daba nxa seluqathaniswa leyenziwa ngumuyi umnumzana Morgan Tsvangirai laye owake waphikisa impumela yokhetho yikubana idale lomthethwandaba livumile ukuba luhlaziywe udaba olukhwezwe nguChamisa
umahluko ukhona ukuthi khona umthethwandaba uzanika indaba le isikhathi ukubona kwami yiwo phela umahluko ongaba khona into esihluphayo la ukuthi laba abamela iacid ngamajaji babegcotshelwa bomkhulumende kanye nengi izikhundla zabo abantu bakakhulumende singathi ngabasivil servants basebenzela ilizwe beholiswa ngukhulumende kukalutshwana ukuthi umuntu elume isandla esimnika ukudla esimnika isitshwala ukubona kwami umahluko ngaba kuphela isikhathi ezokuthi hayi njengenyathelo labakhona hayi sikhona ukulalela kodwa ke ukuthi impumela ibe yiyo ezanceda uChamisa hayi khona bo asimelele nisibone
abe-MDC Alliance bathi ngaphandle kokukhweza udaba lwabo emthethwandaba ukuphikisa impumela yokhetho lukamongameli zikhona ezinye indlela ezizosetshenziswa ukwenza iqiniso livezwe lanxa bengasatshongo ukuba manyathelo bani azolandelwa ukukwenza lokho bakhuthaza uzulu ukuba athandazele olwesithathu ukuba kube yimpumela ezasebenzela uzulu ezokwethulwa ngomahluli bedale le-constitutional court njalo athandazele ukuthula elizweni ngimele istudio 7 ngiseHarare ngingumevis gama
kusenjalo isikhulumeli sikaChamisa udokotela Nkululeko Sipanda uchasisele usithandekile Mhlanga westudio 7 ngamalungiselelo aqhutshwe yi-MDC Alliance lamuhla kudalele Constitutional Court
asiyitholanga impendulo kodwa namhlanje sithumele i-petition entsha kumbe incwadi entsha eya e-court isithi yona icele ukuthi kungabi i-ZBC yedwa evunyelwa ukungena emthethwandaba we-constitutional court ngolwesithathu sizibone ngani bazasiphendula kusasa ukwenzela ukuthi kuqalise amalungiselelo okuthi laba abazabe bevunyelwa ukungena intatheli zendawo ezabe zivunyelwe ukungena zilungiselele ukuthi ziyenza njalo lokuthi umthethwandaba ubatshengise ukuthi bazaveniwa
amagqwetha yenu ke asele mvumo yokusebenza
okwamagqwetha lokuyinto esingayiqakathekisanga kangako ngoba sasivele sisule savela sokuthi uhulumende wezanu njengoba esaba kangaka amagqwetha ethu ngoba sithethe akhaliphe kakhulu sesicabangela khona ukuthi bazawalela ukuthi asebenze kuleli kodwa siyazi ukuthi bavunyele ukuthi bangene kuleli ngalokho sesazise umthethwandaba ukuthi lanxa bengavunyelwanga ukukhuluma phakathi komthethwandaba bavunyelwe ukungena bahlale eceleni kwegqwetha lethu elezimbabwe elizabe lilo isikhulumeli samagqwetha wonke kapresident nelson dlamini
ye kodwa bavunyelwe ukuthi bekhulume lalo lelo gqwetha eliseceleni
ye lokho bavunyelwe kabashiyo nto evalelweyo kumbe eyalelwayo
sizwa njalo ukuthi belisemthethwandaba we-constitutional court lamhla kuyini obekusenziwa
kulamaphepha amaningi ebesiwahambisa namhlanje afana lawona lawa awukuthi sifuna ukuthi intatheli zindaba zitholakale zivunyelwa ukungena zithathe indaba phakathi komthethwandaba lamanye amaphepha abeyosalela nje kade lokhu kubanilahanje
ngezinye indlela lingathi selusemaphethelweni udaba lwenu njalo lele themba ukunqoba
eceleni lethu amagqwetha kapresident Nelson Chamisa nopresident Nelson Chamisa bahlangene kusisa namhlanje kwavunyelwana ukuthi amalungiselelo abo asephelile sokumele ukuthi kungenwe emthethwandaba ngolwesithathu khathesi okuzabe kusenziwa ukuthi sesizabe simelele ukwamukela amagqwetha ethu avela kwamanye amazwe sizosasa ngalokho okuthiwa ngesiwa ama-logistics ukubona ukuthi abantu bethu bakhona abantu bethu banezimoto ezizabe zibathathe lapha zibahlala phana amaphepha ethu wonke aseduze njalo alapho esingawathola khona ngesikhathi siwadinga
si uDokotela Nkululeko Sifanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa ubekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Selokhu sikudaba lunye, umnumzana Chamisa usole kakhulu ibandla leZanu PF esithi liyaqhubeka ngokuhlukuluza abasekeli bomanyano wakhe ikakhulu emaphandleni. Uchamisa ufananisele libandla la maqembu okholo lwesimoslem edlulisa amalawulo adume ngobudlova abalisa i-ISIS, i-Al-Shabaab kanye le-Boko Haram. Ngokunjalo uthi bazasungula umkhankaso obanzi emaphandleni bagxile impande njenge-MDC Alliance. Kodwa umeli webulili maWest edale lephalamende elilunga leZanu PF umnumzana Dingo Muziphuthi uthi ngeke bakwenelise lokhu abe-MDC.
iZanu PF ayisiyophathi eqala izolo. iZanu PF yiphathi eyaqalwa kudala ngabantu asebahambayo. I-ideology yakhona yiyo esilokhu sisabambelele kuyo. Sinje lathi kasibuyanga nembono yethu ukuze siwine ama-election. Thina savuya phezu kwe-ideology yayivele ikhona yahanjelwa empini. I-ideology eyafundiswa abantu ngaphansi kwezihlahla. I-ideology e-part of our living memories. I-ideology e-part of our culture and our ethos. So uyayikhipha njani iphathi enjalo? Okwesine besenzi inkomo. Manje sisho njalo ukuthi uthi bayavuma ukuthi sokumele bamelele u-2023. Ngoba ukududulizana sokuba kukhona i-chance ngaphandle kwaleyo abayikhulumayo. Abazabuya behluleke khona ngoba iZanu PF by way of percentages has performed a lot better than in 2013 emadolobheni. Uthe wena bathi sayethusela abantu, satshontsha ukhetho. Abantu sibethusela ngathi thina siyite kade sijumayela ivangeli lokumanyana lokubambana. Hambani emakhoti kuledi ngama-statistics ama-records awe-violence or political violence or any
kodwa iZimbabwe Human Rights Commission yakufakaza ukubana kwaba lokwethuselwa kwabantu lapha lalaphaya kanti njalo ibandla leno lalisebenzisa ukudla njengendlela yokudinga usekelo kuncitshwa abamabandla aphikisayo.
Ngicela ukukutshela ukuthi lapho esihamba khona emaphandleni esikhuluma nabantu khona sithola kuyukuthi abantu abaningi abaholayo abantu MDC abakutholayo lokho kudla. Abantu beZanu PF abakutholayo labo abakutholi bekutholiswa ukuthi ngabe Zanu PF. Ukudla lokho is not a political program.
Kodwa le ikomishini kahulumende eyakufakazayo lokho Mhlonitsho.
Ikomishini kahulumende, they are entitled to their own findings. But what I'm saying, I'm not speaking on behalf of government. I'm speaking as a Zanu PF kada. Ngikhuluma ngendlela esenze ngayo ukhetho. Izinto ezinje zizaqonda maybe after a few more years. Ubaba uNangagwa is still going to commit himself. Angaqeda lokhu ukugcotshwa ukuze abuya nje. Athi now sanitize the party and sanitize government. Ngoba kulabo abantu who are throwing spanners within the progress of the party. So kona lokhu akusimangalisi ukuthi kungabe kwavela from a government commission.
Umnumzana Dingo Muziphuthi ngumeliwe bulili maWest edalele ephalamende njalo ulilunga leZanu PF. Sixoxela ePlumtree.
Yebo, mswakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku Facebook ngokhasi lethu ele VOA Ndebele.
Umanyano we-MDC Alliance uthi amapholisa aqhubeka ehlukuluza amalunga awo ngokuwabophela amacala angekhoyo endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Isiphathamandla salumanyano umnumzana Douglas Monzora uthi izolo kubotshwe ilunga lalumanyano eGweru umnumzana Paddington Jabajaba ngecala lokuphehla uDlakela. Sixoxele lunga leMDC Alliance uNkosazana Thabita Khumalo.
Kuyasidanisa ukuthi izanu ilokhu ihlukuluza abalandeli bethu udaba lokuthi babahlukuluzelani bona beyibo abasebenza lezethi baqamba amanga bantshontsha ukhetho besithi khona bona banqobile yebo naye bathi banqobile thina njengebandla le-MDC Alliance sasesidinga ubufakazi obuyibo obuzacubungula ngolesi sikhathi so abantu bethu sebefela khonokho yini angithi lilungelo lethu njengabantwana basezimbabwe ukuthi nxa kule nto ephambanisekileyo sile mvumo yokuya emthethweni ukuthi le nto iyelungiswa lokhu kuhlukuluza abantu kuyanceda ngoba amazwe wonke jikelele sebezibonele sasukutsho ubaba umunye utshwankela esakhuluma ukuthi izanu iyephula ulungelo loluntu sebekhombisile njalo siyazi ukuthi njengoba bekhona abantu athela izindaba bangaphandle sebezibonela ukuthi sasikhuluma iqiniso njengebandla le-MDC Alliance.
Abagcini bomthetho bathi abantu abalakho ukutshengisela ngolwesithathu lapho okuzahluzwa khona udaba lokhetho lukamongameli enkantolo bazabaphatha ngesandla esilukhuni. Kuyini elingakuxwayisa ngakho abasekeli benu?
Thina abalandeli bethu ngabalandeli abalandela imithetho. Uma sifuna ukutshengisela njengebandla le-MDC Alliance siyahamba emapholisini siyebazisa ukuthi sifuna ukutshengisela ngelangelinje sitshengisela lokhu abethu abalandela soze sixhokozele ngoba kakulasizathu sokuthi sixhokozele thina sikwazi ukuthi udaba lethu selungena kumthethandaba ngolwesithathu esane sesikumelele impumela yakhonokho impumela lezaphuma esingakwazi ukuthi yabimi njani yezasikhombisa ukuthi kwenziwa njani. So abalandeli bethu bonke bayakwazi ukuthi okukhona kathesi ukuthi sonke kuphe ngamadolo ngoba okwenyama sesikwenzile osekufele nje ukuthi sithole impumela asilasikhathi sokuxhokozela thina ngokudaba lethu lusemthethandaba.
UNkosazana Thabita Khumalo isiphathamandla somanyano we-MDC Alliance sixoxelaye ekoBulawayo. Ulife Talk lamhlanje sikhangela ukudonselana phakathi kwebandla lezanu PF lomanyano MDC Alliance phezu kwempumela yokhetho lukamongameli. Lolu daba lusenkantolo njalo luzaqala ukuthethwa ngolwesithathu. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze siluthinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inani labantu abafele engozini yokuzamazama komhlaba izolo ezihlengene ezithakazelelwa izethekeli zomhlaba eselambok lesesumbawa kwele Indonesia selifike kwabalitshumi. Umkhokheli wenkonzo yamakatolika emhlabeni jikelele uPapa Francis uthi inkonzo yakhe iza kwenza konke okusemandleni ayo ukuvikela abantwana ukuba bengahlukunyezwa ngokudlwengulwa ngamapriesti njalo ozafunyanwa elecala lokwenza lokhu uzajeziswa kanzima emthethwandaba. Singene kwezempilakahle. Abantu abaphila lezifo ezitshiyeneyo bakhala ngokuthi amalungelo abo aqhubeka esephulwa ngabasebenzela izibhedlela lemakliniki kwaBulawayo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu abaphila lesimo sezempila kahle okufana lengculaza bathi impilo yabo isengozini ngoba bayabandlululwa izisebenzi zezibhedlela lemakilinika. Lokhu kuphume emhlanganweni wohlangothi zabantu abachiyeneyo abaphila lesimo sezempila kahle oqhutshwe koBulawayo. Obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni elwela amalungelo abakulolu hlangothi eya Voice of the Voiceless unkosazana Miles Moyo uthi kunzima ukuthola usizo esibhedlela ngenxa yobandlululo.
Kulo bandlululo kakhulu lenzondo for abantu abaku LGBT community esibhedlela. So kunzima ukuhamba khona ethola usizo kakhulu mayelana lemkhuhlane yasemacansini. Isikhathi esiningi abantu bagcina bengahambi ukuyathola usizo ngoba besesaba ukuthi bazaphatha kabi kumbe bazahlekwa kumbe bazaxotshwa vele. Njalo eminye imkhuhlane yeza kuthiwa ubuye lo muntu othandana laye. So abantu babesesaba khona kwani ukuthi ebesekhuluma ukuthi hawo umuntu endanana laye umfazi lingaphela ye umfazi kumbe umuntu endanana laye yindoda laye yindoda. Abanye bayisaba ukuthi sebengareporti emapholisini kumbe babutshwe. So isikhathi esiningi abantu abathandi uhamba beyithola usizo ezibhedlela zikahulumente. Into eqakathekileyo ukuthi odokotela lamanesi wonke umuntu osebenza esibhedlela afundiswe ukuphatha abantu ngenhlonipho njalo ngendlela efanayo. Ama-human rights akhangelele ukuthi aya ngawonke umuntu kungabi lokukhethana.
Obona ngocwaningo evovo unkosikazi Sikhululekile Sibanda uthi imikhuhlane yengulamakhwa ibhahile ebantwini abakulolu hlangothi.
Kumalezibheni umkhuhlane esihlangana layo mostly ngama-STIs ukuhlangana lakho ezinye imikhuhlane lezi njengo-HIV which don't you, it's at a low risk ngoba kukalutshwane ukutola amalesbi lama-bisexual.
Ophila lobulili obukhubazekileyo uMemory Mpofu uthi kuba nzima ukuthola usizo ezibhedlela ngoba esibhedlela kuyabaphica ukuba baphila njani kodwa babonga iPSI ngokubamukela.
Fortuna kunzima because ngaze ngibe legcikwane engabe maybe ngilitholile emuntwini wami. Kuba nzima ukuthi ngithole uncedo o nomuntu wami sithole incedo kumbe information ebhekane lathi mpelampela because izibhedlela eziningi babhekelelwa abantu ukubana kube ngumfazi lendoda. So uma sokubuya abantu abanjengathi kusuka kungasabi le information eyiyo esiyitholayo. Because akula nto asila sizwe silitholayo kwamanje kodwa sibonge phela i-PSI ngokungenela kwayo ukuthi la izama ukuthi size phela i-key population abantu abanjengathi ukuthi sikwanise ukuhamba singama-partners besiyatesta lo muntu wami nami ngikwanise ukufihamba atshela ukuthi hayi mina ngingumuntu omeso ngithanda nalo muntu oyintombazane. So I think i-PSI is the first start for thina because ama-public clinics for manje hayi asikatholi usizo uluqondane nathi ngoba sometimes ngasifika lapha emaklinika kufanele sifike sifihle ukuthi ngiyini. So bona information abayoyingipha yona bebhekene emuntwini othi nale ndoda kukanti mina ngisomuntu othi nale ndoda. So hayi isibhedlela okwamanje kusasenzima. So for now sisasebenzisa i-PSI as isport sethu esingcono esithola khona information lathi ebhekane nathi.
Unkosikazi Patience Dube owekhopha Live Child Network laye uthi abasakhulayo babhekane lodubo lwemikhuhlane yengulamakhwa.
Okwakhathesi inani labantwana abathola ama-STIs ngingathi liphakeme ngendaba zokuthi young people are engaging kuma-unprotected risky behavior.
Ethi udubo lolu lungaphela uma inhlanganiso ezilwela amalungelo abasakhulayo zingaqhubeka zibafundisa ngengozi zokuya emacansini umuntu engavikelekanga lokuqakatheka kokulondoloza impila kahle.
Nxa singaqhubeka sisiba lama-dialogues kakhulu laba abatsha sixoxisana labo ngendaba zokuzivikela emacansini. Kakhulu nxa singakhangela indaba yama-condoms nendaba yokusetshenziswa kwama-family planning
ofithi kakhulu nxa sikhangela indaba ye family planning ulutsha lwethu lukubona kunzima ukuthi luhambe ema clinics lusiya accessa i service na le ye sexual reproductive health education ngenxa yokwesaba ukuza judge nga ukuthi kuyathwa umntwana le 15 years udinga nifuna ama condoms udinga ifuna ama family planning tip.
Iningi labasakhulayo labadala eZimbabwe bayabanjwa imikhuhlane ehlukeneyo yemacansini kodwa kube nzima ukuyathola usizo ezibhedlela ngenxa yobandlululo okubikwa lokhu elumemetheka ikakhulu kwabasebenza ezibhedlela zikahulumende lamakilinika okuyikwephula ilungelo labantu kwezempilakahle ikakhulu abaphila nesimo semikhuhlane efana lengculaza. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo iqembu leFC Platinum selikhokhela ngemiklomelo emine kungalane yePremier Soccer League ngemva kwemidlalo yangempela sonto. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leFC Platinum likhuphule inani lemiklomelo elilayo la kumashumi amahlanu lambili 52 ngemva kokunqoba eleshabhungu ngethuka kanyanga omgqibelo. Limpumelelo isho ukuba iqembu leFC Platinum selitshiya iqembu elihlezi endaweni yesibili engalaneni yelenkezi Platinum Stars ngemiklomelo emine ngemva kokuba elenkezi libe ngujikelo bhanqa 1-1 leqembu leChicken Inn. Iqembu lenkezi lona selilemiklomelo engamashumi amane nathuba mnembili 48 ukuthi eleChicken Inn okuyilo elihlezi endaweni yesithathu lilemiklomelo engamashumi amane lowodwa 41. Khuluma lentathe zendawo zemidlalo ekupheleni komdlalo weqembu lakhe leChicken Inn. Umqeqeshi weqembu lenkezi Platinum uNtombela Indiraya uthi akumethusi ukuba iqembu lakhe selithiwa ngemiklomelo emine ngele-FC Platinum.
Okwamanje wonke umuntu ukhangele iqembu le-FC Platinum kodwa okungithokozisayo yikuba kasisalanga kakhulu njalo okumele sikwenze yikuba sibone ukuthi sidlala njani imidlalo eseleyo. Imiklomelo emine milichwane kakhulu njalo akwaziwa okungenzakala kumidlalo elandelayo.
Endaweni yesine ngalani nemiklomelo kule qembu leCapes United lona ile miklomelo engamashumi amathathu lesithupha njalo libe ngujikelo bhanqa leleni ikruti kungela qembu leli lisekulitshayela emambuleni. Ngaphansi kwengalani yemiklomelo iqembu leMtare City libaleke emsileni lahlala endaweni yesithathu nxa usuka ngaphansi ngemva kokuba linqobe leJapani Mine ngethuka 1 njalo leJapani Mine leseyijeke amanye wonke amaqembu ngaphansi kwengalani. Kuthi phezu kwalo kule qembu leBulawayo City lona elinqotshwe ngethuka kanyanga leBlack Rhinos. Womathathu amaqembu ahlezi endaweni ezingaphansi kwengalani yemiklomelo ale miklomelo elitshumi lanhlanu kodwa ehlukaniswa yikuba amanye ahlohle kanye lokuhlohlwa kaningi ukwedlula amanye. Iqembu leNiprutilo elihlezi endaweni yesine nxa usuka ngaphansi kwengalani yemiklomelo kutho ukuba nalo lisengozini yokugunyulwa kwisigaba saphezulu ma imidlalo ingaze ifike komdindi uyacina lilokhu lilapho. Imele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siqhubeke ezosuku ngodaba lukaMnumzana Kofi Annan yena owayengunobhala jikelele womanyano we-United Nations obhubhe ngomgqibelo eseleminyaka engamashumi ayithoba mnambili 80 years. U-Annan uqhubeke ngomhlonitshwa lanxa nje ebesesukile esikhundleni sokukhokhela lumanyano. Abanengi bathi uza kunjulwa ngemsebenzi emihle ayenzayo kodwa abanye bathi kabasoze bawakhohlwe amaphutha akhe. Elinye lamaphutha enzakalayo ngesikhathi sakhe ngombhuqazwe weRwanda lapho kwabulawa khona lenkulungwane zabantu empini yokulwisana ngemihlobo umhlaba ukhangelelayo iUnited Nations baze bangenela umonakalo osufike ezingeni laphezulu. Sikhangeleke ebezihamba phambili. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi uleqiniso lokuthi uzanqoba kudaba lwakhe lokuphikisa impumela yokhetho lukamongameli oluzaqala ukuthethwa ngomthethwandaba we-Constitutional Court ngolwesithathu. Kodwa abezanu PF bathi cha ngeke akubone lokho. Kwanele Mthwaka zomuhle olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.